namhlanje ukhuthi ufuna ukwazi ukuba lo msebenzi okwakha isisekelo sombuso weZimbabwe uyaqala lokuphela nini, kungani kulokhu lokudonda-donda kwalo msebenzi. Hachi, ukwakha isisekelo sombuso aso senzakalo sosuku olodwa, kulokuningi okwenziwayo ukulungiselela lo msebenzi omkhulu. Isivumelwano sika September 2008 sachasisa indlela yalo msebenzi. Ngo-February uhulumende womanyano wafungiswa, wasokuba le sivumelano sokulungisisa iqembu lokuqoqa lo msebenzi esingathi sikhiwa i-Select Committee. Ngo-July 2009, liyakhumbula ukuthi kwaba lodlakela endlini yomhlangano omkhulu owenziwa yilabo abantu ababezohlala emhlanganweni wokulungiselela isisekelo. Liyakhumbula ke ukuba abameli bamabandla wonke abuyisayo bobathathu baqonqosela ukuthi lo msebenzi kawubuyeli emuva. Yikho okwakhathesi uyajabulisa ukuthi lo msebenzi usiqhubeka. Kulandela umhlangano omkhulu wokuqoqa ophawu lesisekelo sombuso esingathi sikhiwa i-All Stakeholders Conference. Kwadingisiswa izinjongo lezahluko zesisekelo labantu abafanele babe abayibo ababhalayo bexoxa emizini ngodaba lalo umbuso. Okuyabe kuthiwa nguZulu kuzabhalwa kulungisiswe izazi zomuthetho lesisekelo sombuso okwenzela ukuthi kuphume intando kaZulu, hatshi intando ekaMathinenga kumbe intando kaTsvangirai kumbe intando kaMgabe lomthambara. Kuza kubake lo mhlangano kwesibili owabantu abalophawu lesisekelo kumbe sithi i-All Stakeholder Conference. Nxa usokuvumelelene kuza kuba lokhetho lokuvuma kumbe ukwala leso isisekelo sawuqala. Sicabangele ukuthi nxa sokuzafika o-April ngo-2011 isisekelo sombuso sizaba sesilungisisiwe.